ngayithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili ngadabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista okwe-Rate Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadinga lakho okunye yangkhona yakuthela njalo, kutho ukuthi abantu abangabe sibabona basehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport. Siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapholisa, ibhasi leyo izihambe siye lapho ekade isiya khona, iziyofika lapho ekade isiya khona singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende, kodwa izinto esisebhekene ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibike 6 months, kodwa labo kabazinika amakhwapha njengabantu abadala balungisise ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngakubisa khona ngapho langapho abafika sokuletha.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethwe sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asila mgwaqo eZimbabwe. Icinzela asila mgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo esijele ukuba lengozi kakhulu, i-Bedbridge Masingo, kukhanya sani yiwo wodwa umgwaqo okhanya sani sungono, yikho libona imoto zisilada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo ubengela maphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Aba izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Ngingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public safety vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele i-display esingathi thina ngama-particulars emota, iphinde i-display ama-particulars ka-drive.